abaphathe lutho abantu bakithi ngithanda ukubabonga ukuthi siphume emlonyeni wesilwane. Abantu bemasouth bafaka uvo lwabo, ilizwi labo, bakhetha abantu ababafunayo. Yize sisitsho siphinda futhi ukuthi ukhetho lolu belungekho free, belungekho fair. Sitsho ukuthi sivote nzima, sikhampene nzima. Kusiya ngani ngasikhuluma nje imzingwane silayo, iGwanda South silayo, insizwa South silayo lebulilima. Kodwa okungasenani engikuthembisa abantu emathebulelweni sawo, imathebulelweni yonke ejikelele, yikuthi nginelizwi labo lapho engiyakhona eHarare. Abakuthembe lokho ukuthi ngizabamela, ngizabakhulumela ezintweni eziningi ezihlupha emathebulelweni sawo. Ngilokukholwa ukuthi abantu emathebulelweni jikelele bayazibona ukuthi elizweni leZimbabwe bazintendane, bangabantu abanganakwa ngumuntu, kodwa kakhethi sebelomuntu wabo abangamthuma loba yinini, abayomelwa, bayokhulunyelwa. Okumele kubuye emathebelelendi, sizaqinisekisa ukuthi kuyabuye emathebelelendi.
Singathi-ke ukukhangele kakhulu ukuthi uzabakhulumela ngakho njalo ubamele ngakho, kungabe kuyini?
Mina njengomuntu ohlala ekhaya, enyangunanzele ukuthi sikhohlakele thina kulo sikhumbulayo. Basikhumbula kuphela mzana kungama-election, bezosiphathela lokhu lalokhu okungama-chickenini okungasisi indawo. Kodwa sesikhuluma ngenguquko, inguquko ebambekayo esiyibonayo asiyiboni. Sinethemba lokuthi abammeli abesibathumileyo njengemathebeleni south, abammele ibandla le-Citizens Coalition for Change, bazayiletha inguquko leyo ngokuqinisekisa ukuthi labamba amahofisi, ababamba ama-ministry, nxa ngabe umgwaqo omele ukuya emathebulendi kawubuke nangempela. Nalokhu kunje imathebulendi eningi asilazulu thina, sifuna amadamu maningi, funa manzi. Ikakhulu siyakhala futhi ngamanzi emakhaya lapho, phinde sikhale futhi ngokuthi kunje bayafika abembayo besenda igolide lethu emakhaya ethu lapha, singafuni lutho thina njengabahlale njengalangesigaba. Ngisiso khona lapho ukuthi igolide leli elongiwe eGwanda, elongiwe eSilabhusi, elongiwe eMatobo, elongiwe eFlamshi libhenefithe abantu balapho. Abantu balapho bathole izuzo kikho. Ma ngabe umsebenzi kumbe i-gold claim, nawe ube ne-claim ungumuntu waleso sigaba. Masifuna ukutshintsha izinto ezindala ukuthi siyazimela, simela abantu bakithi, ngoba ngiyabona ukuthi ilizwi lemathebelelendi alikafiki ephalamenti. Akekho umuntu okhuluma nemathebelelendi kakhulu.